ngikhathazeki ukuthi umuntu yanazela abaduke ukuthi sifuka esikhathini ekade sinzima, isikhathi sokuthi kade ngawuthi ungakhuluma ngepolitics kumbe ukhulume okungani yako uzise ngendawo zombusazi, abanye bezingani babehlukuluzwa, abanye befika ekuthwayini sokuthi bezebenyamala lesibeyabona ukuthi baye ngaphi. So nakade simoya lwani ukuthi abantu bephumele egcekeni bethi mina ngihamba lozibayo. Laloba sokukhulunyiwe umnangogengene sithi abantu sebeledemokhrasi sekunakhuluma ngabo abakufuna ukuthi bakhulume. So iqiniso lekabi khona ukuthi abantu ikhona yini idemokhrasi ngayikabi khona ukuthi abantu sengawuvuleka kakhulu ukuthi mina ngihambe lozibayo. Bakwesaba ukuthi abantu bangahlukuluzwa kumbe banyamalaliswa.
Kodwa kukhona okubanika isibindi la onje ukuthi ungakunika isibindi selokhu ukuthi ukhulume into ezinjalo.
Isibindi sikhona kodwa ebantwini abalutshwane abananzelelayo. Labo nxa bekhuluma isibindi sakhona singesithi isibindi esithi esipheleleyo. Isibindi sophunga ukuzinika ukuthi njengoba sitshile ukuthi sokule-democracy yayo ukuthi umuntu engakhuluma yonke into. Njengoba nje sesibona izinto kuma-television nje amanye ama-party amanye ama ama-rallies ama-opposition parties ayasengani asephuma lawo emsakazweni kuma-radio lakuma-television. Khonokho nje sinika nje maybe singe singathi nedisi ukuthi na-40% yesibindi singasenza isiphonto songukhuluma nje kodwa ayikhona siyasikhuluma ukuthi singadlalisekanga.
Singathi-ke kuyahambelana lakhonokho okwakudala okwenzakala khona ngapho okwe-ground ukuthi abantu lokhu besakucabanga futhi kakhulu.
Hayi njengamandebeleni babudube emandebeleni ngapho esayidini lethu abantu babuhlungu kakhulu. Hayi okwe-ground yes bengakufaka eceleni ngezindaba but khona kakhulu especially nasikhangele emavoti yikho okuhamba phambili.
So kuyakhanya sibe ukuthi abantu bame ngaphi nxa sokubuye zombusazo.
Kuyazicacela kakhulu especially kulaba abadala abavele bawubona umumo osusela kudala. Yes ngathi wemntana yes ngabe sizwa lapha lalapha nasitshilwa but ebadaleni abavele abanabo bakudala abakwaziyo ubuhlungu bakho konke abahlangana labo hayi bakwathi bame ngaphi.